tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle zilukandaba siyalamukela emsakazweni we-studio 7 ngelanga lekhisimusi ngolwesithathu mhlaka 25 Mpalakazi 2019. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe uzadlala ikhisimusi lamhlanje iningi lihlaselwe indlala njalo lingenelisi ukuthenga indingeko zempilo ngenxa yokutshabalala komnotho.
Ninguém vai dizer que se vive em Pupu, a escola vai ter que fazer isso aí, se vive em Pupu, se vive em Pupu. Mas na ponte, a escola vai ter que fazer isso aí, se vive em Pupu.
Lamhlanje sizalethulela udaba lwendlela abantu abazadlala ngayo ikhisimusi ngalesi sikhathi sokuma kumnotho welizwe.
Sizizabahamba kuphela kwabanye, so ngizakaziphekela imbhida ngkhaya. Ngisenzela ukuthi babe bengakwazi nasemakhosa ukuthi ngidlile kumbe hhayi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. UZulu weZimbabwe uzadlala ikhisimusi lamhlanje iningi lihlaselwe yindlala njalo lingenelisi ukuthenga indingeko zempilo ngenxa yokutshabalala komnotho. Okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo elandisa.
Ngaphandle kwendlala lokusilela kwemali emabhanga, uZulu ubhekane lokusilela kwamanzi emadolobheni afana lakoBulawayo, ukusilela kwamafutha epetulo letizili kanye lokusilela kwamagetsi. Ngakho iningi lithi ikhisimusi yanamuhla ikhisimusi nje ngebizo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Prince Khumalo uthi okudanisayo yikuthi ukudla okumqoka okugoqela impuphu kubiza imali engeneliswa ngabanengi. Uhulumende wazise kumaviki amabili edluleyo ukuthi i-10 kg yempuphu kumele ithengiswe ngamadola angamachumi amahlanu i-$50. Kodwa uKhumalo uthi endaweni eziningi ithengiswa ngemali ephezulu.
Ngike ngayidinga sibili impuphu, ayitholakali ngale price yayithiwe i-government sibili. Ngoba lapho the wayithola khona wayithola $95, lapho ethiphe khona $85, but ayitholakali sibili ngokuningi, ibonakala nje bahlayana njengamesentwana.
Ukusilela kwemali lakho kuyaqhubeka emabhanga lanxa nje i-Reserve Bank of Zimbabwe isithi ifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Udubo lwemali lolu soluleminyaka uhulumende esehluleka ukululungisa. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ubona luqhubeka njalo ngomnyaka ozayo.
Singakhangelela esingathi yi-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo. Okungathi kubana uhulumende engazama ukuyilandelela ngendlela, kuyakufuza afake imali ezwayo sibili. Singakhangelela ukuthi afake abo $2 billion. Ngoba into eyenzakalayo okwenza abantu beZimbabwe bathokozele ukubamba imali eyi-cash. Isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga nge-cash, intengo ingani yalulazeka.
Iningi lisola uhulumende weZANU-PF ngokwehluleka ukuvuselela umnotho lokudala amathuba emisebenzi eyathenjiswa abantu ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Embikweni okufisela uZulu ikhisimusi elihle, uMnangagwa uthe uhulumende usebenza nzima emizameni yokuthuthukisa impilo kaZulu. Amazwi yakhe asekelwe lilunga lezano PF umnumzana belief kaule
usebenza katalala okunjenga khona ukuthi aluba le cabinet yakhe ingaba njengendlela umongameli asebenza ngayo ngileqiniso sibili okunye kwakhona siza kubona lutshintsho oluthile ezizabona okuza kuncedisa ezimpilweni zabantu ukuthi impilo zabantu zibe ngcono
kodwa umgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo uthi umnangagwa nguye obhidlize umnotho ngakho uthi ebantwini abaningi ikhisimusi yanamuhla ifana nje lokuthi kayikho
ukuthi kule ndaba okuthiwa yikhisimusi okuzaba libizo ngoba okukhona ukuthi kakula nto ezasenza sithabe so lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje khona la sedlulile lapha esidla inceqo zomlomo
Abantu beZimbabwe abangena ku 7.7 million emaphandleni lasemadolobheni bahlaselwe indlala njalo badinga ukuphatiswa ngokudla kodwa kungelani lobunzima bonke lobu elibhekane labo sithi khisimusi enhle ngimele iStudio 7 ngise Washington yimi uNtungamile Nkomo
Siyabonga Ntungamile lokhu sikudabalunye ilanga lekhisimusi beliqhakathekiswa kakhulu ngeminyaka edluleyo kudliwa ezimnandi kugqokwa impahla ezintsha abantu belenjabulo enkulu kodwa okwalo umnyaka abanye bathi akukhulumeki kodwa uEzra Chisa Sibanda oStudio 7 ukhulume lezinye izakhamizi zeGweru ngaleli langa
Babe sithi ikhisimusi iqeda amadola ngensuku ezadlulayo kodwa kathesa likho idola olusuku lokudla izibiliboco kunathwa kutshimbwa emulini ezichineyo abantu bejabulile edolobheni legwelo bekuyisiphithiphithi abantu bedinga ukudla okulentengo ephansi umdala usayi ngomunye wabo
lokho kungakayilungiseki lokho ngidle ekuseni ngiyabhoda phakathi lapha into ziyadula sengingene phakathi kubo okay lapha ngithi ngiyabambambambe ngishiye kweminye iminyaka ngiyayenge ukuqinile ukuzindiyana ngisiya
ethini
kodwa athesi angifleki
umnumzana Oriel Ntibi uthi ikhisimusi yakhe yindlala yodwa
ngiza kuhamba kuphela kwabanye so ngiza kuziphekela imbhida ngikhaya ngisenzela ukuthi babe bengakwazi ngasemagrosa ukuthi ngivile kumbe hayi
abanikazi bezimota ezithwala abantu besiya emaphandleni ukuyadlala ekhisimusi lezihlobo labangane bathi okwalonyaka kubi unkosazana naPatience Nzimande uthi abalezihlobo egoli njengaye bangcono ziyabathumela ukudla yena ke uswele imali yokuthwala lezo mpahla esiya lazo ekhaya
saka besingcono ngizibhathise ibhasi mayibhasi yakhona iyadula okulu amabhasi akhona kwelile ukuthi uyekhaya kugadeki saka senyamele ukuthi engxenye kusasa kuyasokuthiphi ngiyazithenga ngani ngingelayo inlantsho mali senzwele imali yokuthi ngithwale ngihambise ekhaya bathe for gadisa impahla ukugada umuntu eyide kukelwagwe
yonke impahla yokudla elentengo ephansi itholakala emgwaqweni kodwa kumele ube le mali hayi ukusebenzisa amakhadi amabhanga umnumzana Thabani Nembudziya ngomunye othengisa ukudla emgwaqweni
ngithengisa ama groceries asebenza amalanga wonke nyawo bothukela amafutha njengoba libona isepa amaflower amatishu izinto ezisebenza everyday engizithengisayo thina kuchiphile ngoba thina sizothanda ngecash So ngazihoda ngecase thula kuchiphile ikho case iwe ngani iyadura
unkosazana nanonto ntuli layeke uthengisa konke ukudla ongakufuna ngekhisimuzi kodwa wamukela icash kuphela
lapha thina siyachiphisa kancane kule lamashop okudla okuningi sikuthenga eSouth Africa bese sizothengisa thina lapha sesithengisa ngebhondi yasokuchipha lana amashop ngama-supermarket thina sithengisa ngekheshi kuphela noswipe no-eco case ye thina silakho konke ukudla from evkengele bathenga ngapha because thathi kunje kusebenza siyaphila lapdike siphila ngapha ngumsebenzi wethu khona la so bangasithathela umsebenzi wethu nalowo lapha sikwazisa bethu yasebenza ngapha
unkosazana nonhlahla Ndlovu laye udinga impahla ezithiyeneyo emgoqweni
ukuthenga impuphu ngilapha manje ngakuba cash ukuthi ngithenge ngifise ngerezinye price ngikhishla
Ikhisimusi yalo nyaka kukhanya iyabe izipholele nje. Abantu bayalamba njalo abalamali yokuthenga ukudla. Ukujanquka lokugida kudliwa iningi labantu kukhanya lo nyaka akukho. Imele Studio 7 eGweru, ikamela mungu Ezra Jesus Banda, nisithi libele khisimusi elichukela.
Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi inkampani yamandla kaGetsi ezesa Holdings kayisoze icitshele uZulu amandla ngelanga lanamhlanje elekhisimusi. Leli phephandaba lithi siphathamandla esimqoka kulinkampani uCEO umnumzana Patrick Chivaura uthi ngenxa yokuthi amankampani amaningi ayiwo asebenzisa amandla kagetsi amaningi ayabe evaliwe ngaleli khefu, kuzabangela ukuthi izesa yenelise ukusa amandla kagetsi uZulu ezindlini. Iphephandaba leThe Chronicle lithi umkabheki Ndlovu owadutshulwa kwele South Africa ngumuntu ocatshangelwa ukuthi wayethunywe ngumakhwapheni womkakhe ohlala eNgilandi labantwana bakhe abathathu abayanga emngcwabeni wakhe eTsholotsho izolo. Umkandlovu labantwana bafike elizweni bevela kwele South Africa kodwa abayanga emngcwabeni wakhe eTsholotsho. Iphephandaba leChronicle lithi imuli kamuyi ilobufakazi bamavidiyo ambalwa atshengisa umkamuyi uNomazwe Ndlovu esecansini lomakhwapheni wakhe oqanjwe ngegama lokuthi Jabulani kumbe Christopher Chabalala, onguye ocatshangelwa ukuthi wathuma umuntu owadubula uNdlovu eSouth Africa. UNdlovu ube ngusomabhizimusi khonale eSouth Africa. Balaleli Studio 7 esakaza ngapha eWashington sisakazela eZimbabwe. Okwamanje ke sengidedela emuva silalela ke amazwi enu balaleli bethu lengoma njengoba kulilanga leKhisimusi kanje, asizweni okwenzakalayo.
Muzendle lapha emakhaya, hey ya ezifisele ikhisimuzendle tinabanye esilala ngaphandle kwamazane esiphumelele ukuhamba sizozama ukuzama abadala ndawo lawo bejabule ngakhona ophaba lakho siyabona.
Salibonani, salibonani basakazi beStudio 7, siyabonga ngokusikhulumisa kuStudio 7. Hayi kefu lalonyaka libuhlungu sihlobo zami, ngoba akula sinkwa, akula mpuphu, akulani, sizihlalele nje silikhangela ukuthi liyafika. Kodwa ubunzima esilabo, silabazukulu, silabantwana, ukuthi siyabaphani asikwazi. Bakithi kunzima ngoba vele siyakhuluma nje ngenxa ukuthi umphefumulo awukaphumi. Kodwa hayi indlala ekhona ibuhlungu kakhulu. Mina ngikhulumayo nginasikhu ngisemperengwa.
Ngiyabingelela basakazi eStudio 7, mina ngu-Alfred Shoko ngikhuluma ngisewange. Ngibingelela abantwana bami u-Andile, uTawanda, uShalom lomama wabo, lomngane wami othwa ngubharaka ngoma umngembe udube ujwako ujwaki lo sithole emakhelweni wami sithole sithole indoda ethanda ukuthelela kakhulu ngize ngibingelele lo mama ekhaya le emalonga icross date ngibingelele uJim okobulawayo umen boy okobulawayo ulaki ohlala emapa number 1 ngithi libe le kimuzi enhle lingalahli imbeko ngokufela iZimbabwe is variety next year lathi kunje sibe sikholisa eZimbabwe libe le kimuzi enhle.
Ngicela ubikelele izihlobo zami ezikobulawayo, ngibikelele uSthembile Ndlovu, ngibingelele lo loZodwa Mkandla, ngibingelele lo loSisu Naqhu, ngizobingelela loSisu Sthembile. Hayi abanye sembakhohliwe.
Salibona umsakazi ibizo lami uNdodana Ndlovu ngisesinse ukuhlala ngihlala enkayi esigabeni othiwa iGonye kwamanje seGoli lapha wonke ngithanda ukubungelela umama uMandaza uyakhela phana eGonye, ngibingelele umfowethu uSamlamuli, ngibingelele uVusa uNamlamuli umalukazana wami, ngibingelele labantu abami uSithwe Nkosi Ndlovu lo Mthokozisi Ndlovu, ngibingelele bonke nje abafowethu abathe bangaziyo mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, ngibuya lapha eGonye. Ngiyabonga umsakazi omhle, ngibonge nomthokazi, ngibonge nothuba lokusinikeza ukuthi sivule umlomo sikhulume ngezinto ezisihluphayo nesizijabulisayo kuStudio 7. Ngiyabonga kakhulu umsakazi omhle.
Ngiyalibingelela lonke kakho lo yedwa engimthiya ngaphandle. Ithi mina sufikile khisimuzi. Akuzwayo isiyaluyalu yisiphithiphithi. Kuzwakala imdumi phambane emoyeni izigingi. Loba ngimubi ngubangconywana. Kungicazimulisa umlomo ngenkani. Undlisa inyama enengi futhi imbijo okunengi. Iminyaka edlule ngiphelelwe yimali. Ngizama ukujabulisa wena. Kuthi ngozibandlela sengigalule esizimeni senhlupho. Ngizibuze ngabe ashelele njani amasheleni. Ngabe ngalele inhliziyo. Khisimusi langelikhulu lokuzalwa komsindisi, elokuvakatshela izihlobo labangane, khefu elibuthelela umdeni, kuxoxa indaba ezinhle nezibuhlungwana, xetha lokugoqa abancane labadala, ukuze imuli ibone ngelihlo linye, phela ukulimala kwemdeni yikulimala kwesizwe. Emasontweni khonzani ngedlabuzani, esontweni kusembizeni yemfundo yokuphila, abantu bapontshela umoya wempilakahle, ekana, umoya wokuxolelana, wona phela umoya kaKristu. Bathi khisimusi ngunozipho, kulilanga lokubonga lokuphana izipho, ekade zabuthelelwe ekusunguleni komnyaka, abanye kibo lithuba lokona, lilanga lokugelekeqele ukumenemene, ngithi Zulu dlana amandla akho nabile khephu qaphile. Ngempela sufikile khisimusi, umthapho lomthabo sowuthaphula sithabile, sidla amafidlongo sichelekisile. Lo olifisela ikhisimusi emnandi njalo ephephileyo, ngosemajawundeni ukhulekani moyo. Umnyaka ozayo asiwugcobeni ube muhle, emhlabeni njengasezulwini akube kuhle. Lisale kuhle balandeli bomsakazo oloduma.
Salibonani, mthakazi omuhle. Mina igama lami uMachayi Nduku Ndandula, ngihlala esigabeni seGwalupa lonyaka izitolo kwakungeneki, injabulo kayikho, izinto kazibambeki, intonki iyadura, kusokudura la sibi sesawudu, into yayichipho kokugcina. Siyabonga. Alright, salibonani thokazi omuhle. Hayi kisi igama lami ngumdawini kisi musiya kolomnyaka ungana kumanga kuhle. Izinto ziwomile. Mase bone ngani akusoze kuhambe kuhle bantwini akusoze kube lenjabulo enhle. Siyabonga. Silpane.
Salbonani, 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 Mahlabe Zulu, libingelelwa nguVodloza, uGreatest Funder, ubukhali bembazo, imbazo yakhona kwiNkosi uMzilikazi wesibili, ngithi mthakazi wonke kumagumba amane, nwele olude kini sizwe seNkosi uMzilikazi, ngithi halala ngosuku lweKhisimusi, ningakhohlwa lina komalisa esilobela, ngithi kini philani ntamo yenkunzi, mnyaka omutsha olempumelelo. Gini long
Yamazi doche ku atide Pachandu kutu epilo Yamazi doche udimpo Pachandu kutu epospe Yamazi doche unomza
Tulofu notambu makumanda
Tulofu notambu makuma
Tulofu notambu makumanda
Sibonga ke bonke abalaleli bethu abasithumele ke amazwi yabo ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke ecingweni ngilo mnumzana Stanley Torima. Mnumzana Torima usedede, siyakwamukela uhlelo. Hello.
Hello.
Ye mnumzana Tori masaya kuamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye akusitshela ukuthi ilanga le Christmas lamhlanje kunjani khona ngapho edede?
Edede ilanga leli namhlanje hayi kalikho aliko mnandi because abantu balendlala. Aricazi. Mina njengesikokheli ilanga leli abantu bakokhela inqala engachazeki lawo yabo ungachazeki so abantu abachazeki abantu balenjala abala kudla ukudla okukhona emashops kuyadula abantu abala mali imali zangkhona akade bezama ukungena emabhanga ukuthi bezithathe but hayi abakwamisanga abayenelisanga ukuthi be-tourism imali zona lezi kulamanye amashopu ayabengavumi i-ecocash abanye labo babelamanye balezinye inhlupho but ngase sikhuluma iqiniso ikhisimisi echiyeni lamanye ikhisimisi esiwajayeleyo
ye kodwa siyazi ukuthi phela khona ngapho liseduze le-game park alibulawelanga okukodwa nje okuyindlovu kumboku okulibhalabhala
hayi akukho ukhuluma iqiniso vele hayi kakukho kade sikhangelele ukuthi bengazwela nje old age bophonga ukuthi hano lokhu siza kuyenzela i-old age lazo indlovu zangkhona zichakile kule ndlala akulamanzi akulamanzi kuwomile so even lenyama yangkona ukuthi kade ikhumbula ukuthi babalalele indlovu ah indlovu zicakile
kodwa khona emasimini kunjani bayalima abantu
emasimini kade belima amaviki aphelileyo kuke kwaba lezulu but kathesi sokuwomile inkomo ziyawa inkomo ziyafa ha indlala 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 ikhona ngiyakutshela and to make matters worse our social welfare bathanda ukunika i-old age labo kathesi abakabaniki so badlalele abadala ikhisimisi endlaleni
manje nxa usithi badlalele endlaleni akula ngitsho ke abaphathisileyo ngoba sike sabona kwezinye indawo abantu bephiwa ukudla akula yini abaphiweyo khona ngapha
hayi esigabeni sami ngathi lo nyaka hayi ngathi babe lomnyama mbishana anzakhe anzange ngibone lapho kukhanya ngathi abantu banikiwe izinto zokuthi besebenze ilanga leli lekhisimusi ingakwazi nxa sukuhamba susiyakho bohange khona ngale kungaba khulu amanye ama-organizations engaba anika laba abadubekayo kula lapha lalaphayana okuthi kulaba abantwana abavele egoli kumbe abazukulu yibo singathi sibabonile beyethula ama-changanbeki but hhayi imizi eminingi vele kathesi sona ngikhuluma kuthuli vele kulothuli vele hayi akula into eyirayithi ngifuna ukutshela iqiniso indlala ikhona ayisiyokhisimisi esiyijayileyo because esiyijayileyo ngeyokuthi even next door nxa ingela liyasheya khonoko manje kathesi akula okokusheya because akula muntu ulolutho akula muntu lolutho
hayi siyabonga
but imengo hayi imengo ziyawa but anti uyakwazi ukuthi isisu vele asoze sibe right nokuthi uzwile imengo because akoze ukwanisa ukunatha amanzi imengo ezikhona but hayi indlala isigambe ukhuluma iqiniso hayi indlala ikhona
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu umnumzana siyazi ukuthi into ziwomile kodwa hayi siyakufisela nje ikhisimusi enhle lemoli
hayi ngibonge kakhulu uChris Gande ukusikhumbula lelanga leChristmas hayi even usikhumbulile iChristmas yangibona siyidlalele endlaleni but hayi kuyabongeka ukuthi lisikhumbule
hayi sibongile mnumzana
okay
ngisola bathi mina ngingumzwange ndaba ngaze ngigide kanjani ngihlabele kanjani ngiyenzeni bayangisola ingoma kamaji umajayivana esidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ye igama lami nguChris Gande ngiyalifisela ikhisimusi enhle hhayi ngiyaze isiyo efana lensukwini njengoba sisizwa abantu besitshela lapho ukuthi hhayi into kazihambi kahle hhayi siyabonga asidibaneni njalo kusasa.